Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe izijeziso zonotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho elizwe na?
Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba.
Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sivanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo.
Khonapho wase bavela azange babuze bebanenga abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo.
Kulo muntu oyedwa ovela kobulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Umongameli Emerson Mnangagwa uthi impela izijeziso lezi yizo ezibuyisela ngemuva ingqubela phambili yelizwe. Kodwa isimanga ukuthi uMnangagwa wathi esanda thatha intambo zombuso wathi abantu bengaqambiseli izijeziso zenotho amanga kodwa basebenze gadalala. Ngesonto bekulomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi yekethise lezi zijeziso ukuze ilizwe livuselele umnotho walo. Iphephandaba leHerald belithe inhlanganiso ezimbalwa lamabandla aphikisayo abalisa leMDCT azaphatheka emcimbini obuphiwe igama lokuthi Anti-Sanctions March. Kodwa isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ulandule lokho esithi lanxa besekela ukususwa kwama sanctions bebengekho emcimbini webandla leZANU PF.
Ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga besingekho lapho besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi, lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela. Kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo umuntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi government. Ngoba i-government ama-sanctions ekhona enjalo iyakwazi i-government ukuthi uma begula baye phesheya, abantu ababo bafunde phesheya, abantu ababo bahlale phesheya, i-government ayisiwe ehlupheka ngama-sanctions. Umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi i-government akumele angitshintshe, kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions azahlala azwenza abatshintshe, 20 years bangatshintshi bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezibalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impila kahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions acelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga uthe gula lambona ukuthi hey wagula kwaba buhlungu kwaze kwaba buhlungu bakithi lati sazwela wafly away eChina hayi wafika walatsha walatsha wabuya back kodwa ngenxa ama sanctions mina nawe masigula ngezikwazi ivini ukuye eChina ongela ama sanctions khona but imali yabe ngekuzoyithola lapho imali yokufly away eChina khona la ngithi yabona konke lokhu ama sanctions ane effect so hayi njenge opposition kumele government sithi busani kahle kodwa njalo phinde sithi hayi khuphana amasenzi acelwa yithi yithi njalo sicela ukuba khuphe ngoba awachayi bantu abadala achaya thina
umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla le MDCT ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye ibandla le MDC Alliance lithi uZulu kumele ananzelele ukuthi ama sanctions awabekwanga libandla le MDC Alliance njalo izijeso lezi ayisizo ezibangela ungathuthuki komnotho elizwe kodwa lokhu kubangelwa inkohlakalo icorruption sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini ika i-sanctions liyawafuna na ama-sanctions ngoba abantu abaningi bayasiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa i-west ukuthi ifake ama-sanctions thina umbuzo lowo ayisithi esafake ama-sanctions njalo ababuzi izanu PF ukuthi kanti bona bahlukuleza kungani behlukuluza abantu babo asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe lo mbuso wabaningi ubhidlizwe sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lo lowana obuswa Adolf Hitler noMussolini lo Stalin, Joseph, lo Robert Mugabe. Hiko ke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabanengi, uhulumende okhethwe ngabantu, uhulumende ovota ama results awo angatshontshwa.
Kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidera wafakwa ngama iCongress yeAmerica kungaze kungene iRepublican biDemocrat umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetho lo hatshi abantu beZimbabwe mahlabe Zulu lina elihambelana lezanu liyaxwayisa ukuthi lincenge ifeze okufunwa ngumthetho wezindera umthetho wezindera ufuna ukuthi izanu PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama human rights and le constitutional rights ngaphandle kwalokho mahlabe Zulu ngaze kuwine uTrump kuwine lo omphikisayo uJoe Biden umthetho lowo uyabo lokho khona kuyadida ingqondo ngoba iSADC yone efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions akhona mahlabe Zulu kasiyo ma sanctions eZimbabwe jikelele ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i targeted sanctions ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. lolu gatsha luthi kulabantu abayisikhombisa abatholakale belegcikweni leli ngemva kokuhlolwa kwabangamachumi angamakhulu ayithoba minwembili 816. Abayisikhombisa laba abathole igcikwane babikwa belithelelwe elizweni. Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo duzane legweru ngomgqibelo. Usibanda ulimele kakubi ngemva kokutshaywa lokhu. Sixoxe laye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikhathi sisima bekulemota esithole kulemota ezilezimbalwa nje ezilaphana ezishovisayo ezithwala abantu eShangani Mine zibalethe emgoqweni ethayo Main Road. Then bekulenye imota kathi sebus stop iRanex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sithina sisipaka siphuma umgoqo yona leyo mota ibisuka isukuma ispeeda off ekusukumene kusukeni kwayo yabafuqa umuntu ongumama wafuqa wagiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithe sisimangele khonapho sasesehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebelempahla. So besisehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sihambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezithintitha eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kade uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike emoti hamba uhamba njani. Wathi yena abantu laba ngisuka eShangani Mine babhadale $10. Abasangekanga change yami 73 le phone. Uthe sakhuluma imoto yena yahleba isiphendukile. Khonapho bahle bavela azange babuze bebanenge abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala ukudobha ngamatshela ngezigodo. Ngingathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elinkalakade elikhulu efuna ukungigifisa ikhanda ngasengivuka ngeqake lami ngamsunduza wawela emgoqweni ukuthi sibaleke siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni, ikho kungani kobuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezo mbusazwe yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi bathathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni. Ngokubona kwethu asonto yombangazwe izidlova nje esezikhona ezigange. Enxa sesicoxoxo ngelisi sasibona ngani la yena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphunga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesi-attackwa thina wabaleka laye wangena egangeni. So kungazani khona okhani ukuthi kulo muntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igemu nje enziweyo. Abantu laba enjongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo abanye ade kulabade beme phandle emgoqweni laphayana lalaphaya okuthi kade injongo yabo ukusithathela imota manje kabasaphumelelanga. So kambona ukuthi ngezombangazwe.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngisagcwela igazi ngoba bengibleeda ngayondlebe. Igazi beliphuma endlebeni, elinye liphuma emakhaleni. Kusahle saqonda eShangani Mine Bay Police Base sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane. Imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela angezwa ukuthi.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Le Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi abaphila ngokuthengisa icansi elizweni badlula inkulungwane ezingamachumi amanelane 45,000. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebuthelela inombolo zabaligcikwane le-HIV ethiwa i-AVET. iphephandaba lobulembo be-internet elezimlife.com lithi owake waba umsekeli kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mudzuri usephumele egcekeni ukuthi uzancintisana lonkosazana Thokozani Khuphe kuba umholi waleli bandla. Leli phephandaba lithi abamnumzana Douglas Monzora lomogen komiti labo bayanakanelwa ukuthi bazancintisa lesi sikhundla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Thina vele njengamaZimbabweni isitha sethu sinye izano PF. Makungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhu. Isitha sethu sinye. Esikade sasithupha from 1980 iZimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka kanti. Asikaze sikuthole. Yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikaze kulungisa akula maklinikhi akula mgwaqo ayikho nje idevelopment ekhona into ekhona eZimbabwe ludubo udubo nje into oyibonayo ibhale ebusweni babantu abantu bazwela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa nokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe kodwa nje into abaziyo ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho into abaziyo ukusela kuphela nokube betshontsha imali bethwala imali bezisa le maso kukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu ye salibonani salibonani basakazi abahle kukhuluma lo ngwenya la egoli ngokusebenza la ngokuzama empilo siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu engaligcina sesihlale singabaphileyo ngibingelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanctions lawa ethi abasuse angaqala asuse ama-sanctions lawa wabafakela abantu bezimbabwe yina nabantu bakhe laba bezalo PF abaqala ekhaya kuqala bethi besiyacela le thina vele asithinta ama-sanctions la bengafuna ukwenza ngathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo nebandla lakhe lezano PF akanamahloni nje ukuthi uzothe mdala engabe segugile behambise ukukhuluma amanga abantu bahlukunyezelwana abantu baboshelwana baboshelwana abantu be-MDC baboshelwana abantu ungakhuluma kabi ngezano PF sokumele uboshwe uthonisiswe nzima uvalelwe unqatshwele ibheyili akukho right lok vele angakhuluma ukuthi akususwa ama-sanctions afake amanye ama-sanctions phezu kwala akhona angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona loyo bekhuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi iwayenza izimbabwe ihlupheke into eyenza abantu bezimbabwe bahlupheke namhlanje izano PF aso ma-sanctions la abafakayo so lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu akunazibhedlela akunamgwaqo akunalutho into abayaziyo ikusela kuphela nokuhlukumeza abantu ungabasola sokufanele ukuthi uboshe uthwale nzima ngenxa yokuthi ubasolile kodwa into okufanele liyazi mazibabhweni amagumbi abanomhlaba yikuthi unkulunkulu ukhona unkulunkulu ubhekile ibandla le-MDC abayeke ukulwa laphana balungise izinto yibo abantu esibabhekile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bangalungisa ilizwe abayekelani into yabo abayenzayo liya abalungise izinto babambane bayeke ukukhombakhombana phakathi lapha ngiyabonga
njalo badala lalokhu ukuthi bethi khona yena wasibulala phela umuntu ngekugrawundi yakhe thina maNdebele siphelile abafowethu babekho okhulu labokhokho bethu bafile asibazi ngenxa yakhe esesithi yena uzayenza uzagubha abantu ebangcwabe kutsha vele kwakho kwaba lo mthandazo ngemva kokufa ngaze bagubhe bafake kutsha sizobabona ngaphi thina uyabheda lo uyasijwayela vele kona kahle kahle aluba abantu bayangami ngengqondo engilayo vele izimbabwe luyaqunywa phakathi amashoni ebuyele le kubo le khona le arale le thina sibe le nkosi yethu ngapha ngoba leli ba lelithi zanu vele liphambene le abantu bezanu laba zanu le vele akula into abayenzayo bagijimisa kwelabo isayidi ngobushona babo ukuthi phela vele lona leli lizwe songani lilizwe elikabili lona leli lizwe eliyi-1 ngoba ngale arale baphile yabo nangakho afelekala ngqondo.
Yebo Studio 7 labalandeli be-Studio 7 siyabonga. Mbona leli bandla libusa leli liphezu kodaba lwe-ground kalibusi liphezu kokudinga abantu ababulawayo alikhona ukuthi kwabulawa abantu abayi-25,000 abanye baphoselwa phakathi kwemigodi ezimayini lizabakhupha njani libangcwaba lizabona njani ukuyakhupha laba abantu abaphosa phakathi kwemigodi wezimayini yikudlala ngabantu ukusizwisa ubuhlungu Alwa abantu bathi bebabona bona abantu bebuya nje emakhaya bezokudinga ukuthi sigcine siphindisela sigcine sibathela abapetrol la abantu. Akula mumo into yabo kenza abahambe behlala emzini yabo. Bheke ukuba bezobuya besigebhe besigebhe abantu bafile besenzela idoti ngento esizondile kakhulu bangakhulu ukuthi ngadoli asifuni ukuyizwa ukuthi indaba.
Yes, akubona umsakazo omuhle. Ngibingelele nani balaleli. Siyajabula lezi ndabeni sinikeza zona mihla ngemihla. Sicela liqhubekeni kwenza. Sizwe ukuthi kwenzakalani. Ngikhuluma ngilapha kwele South Africa eKapa. Hayi, into engifuna ukuyisho mina bengicela nje amaqembu lawa amaningi azokuvuka kukhona nalawa vela ekhona ahlangane phila kube liqembu elilodwa. Izame phela nathi ukunqoba lelo qembu elabo sakudala elingelancedi elingayazi into eniyenzayo. Zama ukulikhipha. Mamelani bani bakithi, ake nizame shuwa ukubambana nincedisane livisisane. Akukho okwedlula lokho. Manje niwenzile lokho nizokwazi ukunqoba. Khiphe le nto yakade yakhona ethi yalungisa. Kambe kulungiswani from 1984. Singazalwa nathi saze safika ama-90s sazalwa manje sesingamadoda nathi sesingakwazi ukumisa imizitho lokhu esisokola kangaka. Hayi 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 kuyamsinda umdoda lo akaphumi kanti kahle kahle ivele ngivotelwa mbani ngoba phela angazi ngizwe umuntu okhuluma kahle maybe 2% engangizwe bekhuluma kahle ngayo kodwa iningi leli bayakhala kahle kahle ngivotelwa mbani vele ngiyabuza khona bavotelwa ngubani. Okwesibili bengicela ukukhuza ngapha kithi esilala khonapha kwele South Africa amantombazana. Hayi hayi ake nimeni kothi sofika manini ngempela yikani ufika nifaka buhlungu shuwa abe umuntu uzamthola umuntu ethu namadoda ayi-5 ngabe ethengisa umzimba wakhe uright khonokho nani badala mani nibone amagrosi ebuya ekhaya nyame nithi nisazi umntwana wakho ukuthi akafundanga lutho akayazi into yaziyo nje kodwa uyabona every month kubuya amagqibhaqa ucabanga ukuthi kuthathaphe. Hayi 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 angiblame nina badala kodwa ngiblame abona labo sisabakwenzayo lapha indi le nto abayenzayo bagcina beyifaka buhlungu sebebulawa uzwe sebekhuluma phela uze umntwana oyintombazane sithi vele amashona ancane kulani amalokali ancane kulani ngoba nina mandebele ningobhondo yathi anifuni ukusenzela le bona basenzela everything esifuna abangenzela bangigcina. Hey wena umuntu uzokugcina uzokugcina kanjani ngoba uloboni wangamtshela ukuthi kuqala evela yini leyo bhadana kuyobona ethi uzokugcina nisazofaka osisi ngiyanitshela qhubekani mani ngafuna umamela mani ngamahlokande kodwa nisazofa gcine ngani majida. Hayi abafowethu baphelele enkunzini angazi ukuthi wayi bengayeki lento yabo every day every week kuyaphuma ama-odio ubonakala umuntu ofile ugcwele igasi wakhona lihithi. Hayi kunzima lokhu ake niuyiyeke nani madoda kanti mbuzo wamuntu wayi ningahambile kwenza khonaphana yini ezwe ndini nizomosha ngapha esa manje nisikhulumisa kabi ngabanye abantu bakhuluma kabi ngenxa yeni madoda. Hayi fok off mani kanti
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence uqhubeke ekhankasela ukhetho lanxa iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezinhlanu zibanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu yikwephula iziqondiso zogatsha lwezempilakahle ezithi kumele umuntu azisuse emphakathini nxa kunakanelwa ukuba engaba ehlangane labalegciwane leli. Ngeviki edluleyo wakhethwa ukuba umsekeli kamnumzana Joe Biden ozancintisana lo Trump. Unkosazana Kamala Harris uzisuse emphakathini ngemva kokuba iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezimbili zitholakale zilegcikwane leli. Lokhu kwenzakala inani labathola leli gcikwane lokhu liqansa kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ncobo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqansa kwenani labathola leli gcikwane.
Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Isikolo lezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjwe ligciwane, abantu abangakasebe banjwe ligciwane. Obekusenza ukuthi ama number ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempila kahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba basekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe batha kula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohle ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethole ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi sihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube ledubo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempila kahle kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akula muntu owazi ukuthi kumbe igcikwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi, kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisile yini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempila kahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Ikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kuchisa kuchisile sokuze kwaphela, akula gciwane elaphephukayo lilokhu lichisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Ngikho-ke engitshoyo ukuthi oqathile kuphila ikulandela abazempila kahle.
Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Yabona sebethwala ngani intwana zemakhone, bajele sebefuna bani intwana zemalokishe, mabesibona bathi eta eta kubare, mabesibona bathi eta eta kubare. Bona all stars njalo fake dobe, still gonna handle business, bazo catch my feelings, bayazi mina meli luggage, bastiele bank wala ngin komishi, to chera bas no bish bon, bangizo ku radio, bambone ku video, manje sebelandela, bambizo ngo puti madli, sanje nge Twitter bonke sazo by handle, look and you push from the days of my connect, basela ma rhyme even seskolwe, landela badala ngange nan follow manje yis cat, sambona seskalet, escalet, bon, intwane nes tunzi, yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi, yeah, mina vele yami phesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebethwala ngani intwana zemakhone, bajeri sebefuna bani intwana zemalokishe, mabesibona bathi eta eta kubare, mabesibona bathi eta eta kubare. Bona mthengi qala lokhu bebenkala, manje sebethi ngubani isikhokho sebenkamba, bona bebethi mina ngiyaqanda, manje sebethi ngiyashise ngoba ndahleli inamba, bona ngifake igasi emephini, amayelo afunga ubuye elokishini, bathi bagcwele ngestampa njalo siphethele vibe, batele ukuthi bengeza soflome costume, ngiyabona bafisa ukusikhiphi salathi, abanye bafisa ukuringa njengathi, abanye bafisa ukutreka njengathi, batele bazothwala ngegasi, bona intwana inesithunzi, yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi, mina vele yami phesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebethwala ngani intwana zemakhone, bajeri sebefuna bani.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo. Kulo muntu oyedwa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela bulenjini ku www.voaindebele.com.